Indaba ngamafitshane ngolwesihlanu mhlaka 19 ngoNcwabakazi 2016 ozifundayo nguNtungameli Nkomo. Abenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana iWomen of Zimbabwe Arise kumbe iWoza bona abatshengisele kobulawayo phezu kwembadalo yemfundo izolo batshengisele njalo eHarare namuhla. Ababalisi bemaphandleni abangamalunga enhlanganiso ye-Rural Teachers Union of Zimbabwe babotshiwe phezu kokutshengisela kwabo eMashonaland East bamiswa emthethwandaba namuhla. Sokuqhamuke imbuzo eminengi phezu kwempilakahle kamongameli Robert Mugabe ngemva kokuba ehluleke ukugcwalisa uhambo lwakhe lokuya kweleGhana ngolwesithathu. Ku-Live Talk namhla sikhangela ucuku lwamapholisa ebantwini abatshengiselayo besola umbuso weZANU-PF. Iningi eligoqela ilunga leZANU-PF umnumzana Jonathan Moyo liyawasola amapholisa. Lingakhuthwa yile zindaba lezinye kustudio 7 ngo-8 o'clock ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-12080 lo 15775 kilohertz ku shortwave. Inombolo zethu ze WhatsApp zithi 001-202-465-0318 kulabo abafuna ukuthola inhloko zendaba zethu. Sitholakala njalo ku Facebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele.